Yebo ke siyalambulela namhlanje ekuseni ku Studio 7 olamukelayo kungusithandekile Mhlanga namhlanje ekuseni mhla ka 25 kuNhlolanja 2019 endabeni zethu zalamhlanje ibandla lezanu PF lithi lizafola ngomgqibelo ozayo ngendlela yokusekela umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa phansi kwendikimba ethi ED will never walk alone ngesikhathi umnumzana Chamisa eqhuba umhlangano we-rally eGwerum izolo. Ukulandela amazwi kamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe awethule emzini wakhe ngomgqibelo esithi umongameli Mnangagwa ngumuntu olochuku othumela amasotsha ukuthi abulale abantu, iningi lithi indwangu zihlekana iziphongo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Yebo ke singaqalisi uhlelo lwethu lamhlanje sizathanda ukuxolisa kini balaleli ukuthi namuhla imtshina yethu ingani ayisebenzi kuhle ngakho asoze senelise ukulilethela ingxoxo inkulumo ama interviews esingathi khona yi audio lapha emoyeni ukuze lizwe ukuthi sikhulume lobani esithini ngenxa yokungasebenzi kwemtshina le kodwa hayi ke ngizaphongubala nje ukuthi iziphi indaba ebesiliphathele zona. Kudaba lwethu lwakuqala ibandla lezanu PF lithi lizafola ngomgqibelo ozayo ngendlela yokusekela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa waphansi kwendikimba ethi ED will never walk alone. Umbuthano lobe kufanele wenziwe kumpela vike edluleyo kodwa sifuqelwa phambili ngoba kulomngcwabo wesiphathamandla saleli bandla umnumzana Callistus Ndlovu yena obekwe ngomgqibelo emathuneni eHeroes Acre eHarare. Ibandla lezanu PF lithi ukufola lokhu ngokutshengisela ukuthi lilosekelo kumongameli Mnangagwa. Ngusenjalo umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa utshele umhlangano webandla lakhe eGweru izolo ukuthi ufuna kubunjwe uhulumende lapho umongameli Mnangagwa azabusa okweminyaka emibili laye abeselandela ngeminye njalo emibili. Umnumzana Chamisa wethulela amazwi phambi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu ebezibuthene enkundleni yeMkhoba Stadium eGweru. Usole umongameli Mnangagwa ngokuthumela amasotsha ukuthi ahlukuluze abantu. Ulandela amazwi kamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe awethule emzini wakhe ngomgqibelo esithi umongameli Mnangagwa ngumuntu olochuku othumela amasotsha ukuthi abulale abantu, iningi lithi indwangu zihlekana iziphongo ngoba laye wenza okufanayo kumbe okwedlula lo omsolayo. Umsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Muthodi uthi umnumzana Mugabe abozinuka amakhwapha ngoba wabulala abantu abaningi ngesikhathi sombhoqazo wegugurawundi kanye langokhetho lomnyaka ka-2008. Abanye bathi uhulumende usevuma ukuthi ngempela wabulala abantu ngesikhathi segugurawundi lanxa kulungiselelwa ukhetho njengalokhu okuchiwo ngumnumzana Mthodi. Abanye njalo bamsolile ngokuthi athi uMnangagwa akakabulali abaningi besithi akulambulali ongcono kulomunye ngoba impilo yomuntu ingqe oyedwa obuleweyo iligugu. Ekhuluma embuthaneni wokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe lapho abe leminyaka engamachumi ayisichiyagalolunye lanhlanu i-95, uMgabe uthe kuzamfica layo uMnangagwa ngakho engazikhohlisi ngoba enguye obusayo. ke sikhangele ezinye zendaba eziqhamukayo lamhlanje. Amazwe eZimbabwe leBotswana akhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bawo kwezomnotho lezombusazwe, njalo eleZimbabwe lizaqalisa ukulungiselela imihlangano yeZimbabwe Bi-National Commission namuhla. Ukuza sayinelwana izivumelwano kwezokwenjiwa kwemigodi ezempilakahle, ezescience letechnology, lokunye okuningi-ningi kulomhlangano okhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesine kuyona le iviki. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe weBotswana, umongameli Mogoetsi Masisi, bazakhokhela umhlangano wangolwesine. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uselizweni kulandela ukwelatshwa kwakhe e-India. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana George Charamba uthi umnumzana Chiwenga usesilile okupheleleyo njalo usengaqalisa umsebenzi. Ubekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Mary Chiwenga kanye lomsekeli kamphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana John Manguiro. Ibandla leZANU-PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lwama-by-elections emaphandleni. Kukhetho olwenziwe kuzigaba ezintathu ngomgqibelo, ibandla leZANU-PF linqobe kwezimbili eMatopo lapho elithole amavoti adlula amakhulu amane i-483, kwathi eleMDC lathola 121. Kuthi eBeitbridge, obemele iZANU-PF uthole amavoti angu-683, OMDC wathola 54. Ibandla leMDC linqobe kukhetho olenziwe eChitungwiza lapho obelimele athole khona amavoti edlula inkulungwane i-1059, wathi obemele iZANU-PF wathola 993, khona kulapho okwazakala kuyisigodlo lapho ibandla leMDC elilosekelo oluningi. Kusigaba sinye OMDCT ekhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe uthole amavoti angu-29. Ingcwethi ezikhulumelazo zithi ibandla leZANU-PF likhanya lithole amavoti amaningi nxa kuqathaniswa lakuqala, njalo ele-MDC linciphisile ukunqoba kwalo eChitungwiza ngoba kuyindawo lapho kumele lube losekelo oluningi khona, okungezinye indlela okuyikuthi ibandla leMDC kumele likhweze amasokisi. Hayi, imchina yethu ngani sivuma mbijana, sizweni ke udaba lomhlangano omkhulu oqhutshwe eMkhoba eGweru libandla leMDC, lapho sixoxa ke lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edalele eParliamente engawaleli bandla.
Emhlanganweni kuhambe kuhle kakhulu, istadium seMkhoba besigcwele pam pam, abantu abanye kuze kwabanzima ukuthi bengene phakathi. Okokuthi umuntu akade ebona istadium bengacabangela ukuthi mhlawumbe iZimbabwe ilama-elections ilokhetho kunsuku ezilandelayo. Yiyo indlela abantu abathakazelela ngayo lundoda uthe angutshamisa. So hayi, babuyile ngobuningi babo bafuna ukuzokuzwa ukuthi umongameli wabo uthini yena kibo, ebatshela ngokuthi kuhambe phambili lapho afika khona kuyahanjwa ngayiphi indlela. Ngamafitshane ngingathi hayi Chris, umhlangano uhambe kuhle kakhulu.
Uphethe na udaba lokubana kuyini okuzayenzakala kwelakusasa?
Uthilo ngamafitshane ukuthi ukhangelele ukuthi omnangagwa labanye bakhe abadliwayo bangaceda ukugojisa lokhu abakwenzayo bazafika etafuleni bezehlala phansi layo ekwenzela ukuthi ebatshele ukuthi okuyikho ofuza ukuthi kwenzakale elizweni kuyini. Okhulumile njalo ukuthi lokho kwayekela ukwenzakala, hhayi kutsho ukuthi-ke abantu bayebezasebenzisa amalungelo abo ukuthi ningene esitredini besithi uhulumende kayenze lokho abawufunayo abantu.
Uphethe na udaba okuke kwakhulunywa ngowayengumongameli uMnumzana Mgabe ekhuluma ngomongameli Emmerson Mnangagwa.
Ukuthintile ngijana ukuthi sekuze kwafonwa ngomgabo wayeselwa ngomuntu wonke ukuthi lundoda indlela abulala ngayo abantu kayizaki bonakade. Ukuthintile khuluko ngamafitshane ukuthi hawu sekuze kwafonwa nababephakathina kwabo abesebenza layo ukuthi hawu madoda kanti abantu babulawa kangaka amasosha agcwala ezidudini sokuthini. So ukuqambile sibili khona lokho umongameli ekhuluma labantu.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla leMDC njalo yemela iBinga edalele eParliamente. Asizweni ke ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana ehlaziya udaba lokuthi umongameli wayengumongameli umnumzana Robert Mgabe ubechothoza osengumongameli khathesi umnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi ulochuku.
Baba nga kubuya edabeni oliqondane lomnangagwa umgabe ungamethemba. Kusenjalo makubuya egameni eliqondane nomgabe umnangagwa ungamethemba ngoba ngabantu abasebenze bonke abasebenzeleneyo abasebenziseneyo njalo abazelanayo impilo zabo. Nxa umgabe ephumele ebhekeni kanjani ethi umnangagwa ulochuku ulengqondo ungumbulali, usapho lwaseZimbabwe kumele lubekwazi ukuthi umgabe into akhuluma ngayo uyayazi. Njalo nxa umgabe ekhuluma esenza kanjalo uyakwazi ukuthi ukhuluma ngani lokuthi lolo chuku lalobo bubulali laleyo nzondo umnangagwa ayenzileyo uyenzenini kanjani. Kuqakathekile ukuthi abantu babekwazi khona ukuthi yinkulumo yabantu abazanayo asebechazana emphakathini.
Kodwa-ke siyabona ukubana abantu bengathandabuza ukubana kanti bengaba besethesana amacala anje, kutho ukuthi umgabe uyazi na ukuthi umnangagwa nguye owayebulala abantu ngesikhathi segugurawundi.
Belekunjalo abaningi abacwaninga lezi ndaba zopolitiki abahlaziya indaba zombangazwe bathi eqinisweni lamaqiniso umuntu wayekwazi okwakusenzakala owayenguye owayesenza izenzo. Eqinisweni kukhanya kunabacwaningi nabahlaziyi bezombangazwe abaningi abakhomba ukuthi umuntu onguye wayesazi ukuthi kwenziwa njani kubulawa njani abantu nguye ubaba umnangagwa. Njalo kule mhlangano owake wenzeka ngaso nesinye isikhathi lapho ama-Catholic bishops abahamba ngesikhathi segugurawundi besiyabona umgabe bembuza ukuthi kathi abantu babulawelwani, umgabe wathi yena isimanga kimi angikwazi singabuza uminister of security ngoba kazange angitshele ukuthi abantu bayabhujiswa kangako. Ngakho zonke lezi zinto lalezo zibonakalo zingabe zikhombisa yona leyo into okuthi onguye owayenguye owayethumela amabutho ukuthi abulala abantu nguye owayengu-minister of security at the time ubaba umnangagwa.
Singabona ngensuku ezilandelayo bevezana kahle kahle ukuthi wena ngowayenza lokhu lalokhu.
Eqinisweni kusazophoselwana inyoka ephilayo. Ungabheka kahle inkulumo yakhe yena ubaba umgabe ibiyinkulumo yomuntu ofutheleneyo yomuntu ogubeleneyo ngaphakathi ololaka olwakhe lobuhlungu bakhe abuzwayo. Impendulo yakhe ubaba umnangagwa kasikayizwa, kodwa nxa singabhekisisa kahle singathi thina kusazophoselwana inyoka ephilayo, kukhonjwane ngeminwe, kwembulwane izidaba, kuchwazane emphakathini nabantu abasebenza bonke sebesembulane izidaba sebechazane ukuthi wena wenza lokhu wena wenza lokhu.
Lowo ngumnumzana Dini Zulu Macaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Asizweni ke abalaleli. Asizweni abalaleli be Studio 7. Esikhulume labo lapha abasithumele ama text message ama audio zabo ukuthi siwezwe emoyeni.
Yimina Salmana Salmana nje labo yonke. Mina ikama nguSimon ngokuthi bona ngikhuluma eBridge. Ngikhuluma kanje ngikhuluma ngeSouth Africa ePretoria. Ngithi kunina abantu bonke beZimbabwe. Wonke okwenzakalayo konke siyakubona nje. But kungenani into nje eyayenzakalayo kuphela into ekhona ukuthi sidinge indlela yokuthi sikhona ukuxazulula lo mdala. Ukuze sikhona ukuphumelela phambili ngokuphila kahle. Ngoba vele nje akusena enye into esingayisho ngoba vele already izwe lethu seliwrong, selilei. Ukukhetha ukukhetha nje kwabantu kodwa sele singazi ukuthi lokho sibisela nje into eyi-1. Siyabonga.
Sanibona e-Studio 7. Isajiji Mpofu, umlaleli omkhulu we-Studio 7. Mina ukuze mphendule into eziningi ngikhulume kahle, ngifuna ukwazi ukuthi u-R lo T lo G lo S umelene kuleyo mali entsha eyenziwe. Singabakwazi ukuthi kumeleni lokho, mhlawumbe singakhuluma ngcono ngoba sikwazi ukuthi kumeleni lokho thina.
Salubonani Studio 7. Ye, yazi ngibuhlungu lapha. Ngibuhlungu kakhulu 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 ngosisi wesindebeleni lo wathi uyuthi yezano PF. Angazi lusisi wayekhulunywe khonjwe ngombhobho na ekhanda ngoba ngambona mina wayiqhuqa. So angithembi mina ukuthi ulwana usisi ngumuntu wezano. Angithembi ukuthi futhi wayekhuluma eqinisile into wayekhuluma. Angiboni umuntu lwana ngendlela wayeqhupha ngakhona wayekhonjwe something. Otherwise ambonto umuntu ozale esindebeleni lwa. Angiboni futhi ukuthi umuntu ophilayo ekhanda kahle kahle. Usemncane kangaka ma wabe emthembisa imali kayibiseli. Ngoba le into le uzozibulalisa ngabantu. Ngoba umuntu engabonakala ewayekhuluma le ndaba. Sisi wabantu ngiyacela lapho khona ma ungalalela uzwe kahle ukuthi indaba le ibuhlungu kanjani. Abantu baza kubulalela ubala uqamba amanga ukuthi uyutezana uthembisa abantu amanga. Zama ukuthi uhloniphe umhlaba.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele impiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001202465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkampani yemota yokuchovisa eKenya okuthiwa yiLittle Cab ezama ukufika ezingeni leUber leTaxify ithi isiqhelisa imisebenzi yayo ukuthi iyefika kweleTanzania leGhana. Inkampani le izaqala ukuchovisa esigodlweni seTanzania iDar es Salaam ngeviki ezayo ibisivulwa ngokusemthethweni eAccra ngenyanga kaMabasa. Uhulumende we-India uthi abantu ababulewe yikunatha utshwala bokuziphekela. Inani langkhona selifike kukhulu elilamachumi amane, i-140 enyakatho yalelo lizwe. Abafika amakhulu amabili, 200 basesibhedlela njalo abanye babo bagula kakhulu. Bekhupha besizwa ubuhlungu esifubeni, abanye bephefumula nzima. Odokotela sebebiziwe ezigabeni ezitshiyeneyo ze-India ukuthi bezoncedisa izibhedlela. Amakhulu lamakhulu abantu ayafa e-India ngenxa yokunatha utshwala bokuziphekela obaziwa ngokuthi yi-moonshine obulentengo ephansi njalo obuthengiswa ngokungekho emthethweni. Sokubotshwe abantu abambalwa kulolo daba njalo iningi ngabesifazana abagulayo abasebenza emasimini okulima itiye. Elemelika lithi lizama ngamandla alo wonke ukuthi lise uncedo eVenezuela kulandela ukubuyiselwa emuva kwezimota ebezithwele ukudla lokunye emngceleni lele Brazil leColombia ngamabutho asekela umnumzana Nicolas Maduro, umongameli weVenezuela. Umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo uthi ilizwe lakhe lizethesa uhulumende weVenezuela ezinye njalo izijeziso ukwenzela ukuthi umnumzana Maduro achiyele umkhokheli webandla eliphikisayo leNational Assembly, umnumzana Juan Guaido umbuso. Umnumzana Guaido usekelwa ngeleMelika lamanye amazwe njalo umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uzahlangana laye ngomvulo eColombia ukucubungula lolu daba ngesikhathi imithi yokwelapha kanye lokudla sokuphela eVenezuela. Ukubalwa kwamavoti sokuqalile eSenegal ngemva kokuqhutshwa ukhetho olulokuthula olokudinga umongameli walelo lizwe. Abancintisana lomongameli Macky Sall oleminyaka engamachumi amahlanu lasithupha 56 ngo-Idrissa Seck, Ousmane Sonke, Admike Niang lo-Issa Sall. Abanye ikakhulu abatsha bathi basekela umnumzana Ousmane Sonke oleminyaka engamachumi amanelane i-44 ngoba besithi uzaletha ngoba yena uthi uzaletha inguquko engakaze ibonakale eNigeria. Ukuziphetha izivela kwamanye amazwe, iningi lithi alithokozi ngendlela umkhokheli wenkonzo eRoma uPope Francis aphatha ngalo udaba lokuhlukuluzwa kwabantwana okwemacansini ngoba kungelasinqumo esimqoka esithethweyo emhlanganweni we-summit yalelo bandla. Lanxa uPope Francis ethe abahlukuluza abantwana ngosathane wababiza langamanye amagama aqatha, iningi lithi lokhu akwenelanga ngoba bekufanele baye emthetho basiwe emthethwandaba bajeziswe njalo baxotshwe enkonzweni abatholakala belicala. Elemelika namuhla lisemkhosini wokunanza imisebenzi yabalingisi owe-91st Annual Academy Awards, ama-Oscars eLos Angeles eHollywood. Okwehluke ngama-Oscars alonyaka ikuthi akula muntu owakhokhelayo, uhost kumbe u-MC, njalo abathethe izicoco bebemenyezelwa ngabachiyeneyo abakade bekhethelwa ukwenza lokhu. Okwakufanele aqhubele umsebenzi Mahlekisa uKevin Hart owagcina echiya lomsebenzi ngoba iningi limgcona ngakukhulumayo echothoza izitabani lanxa wakutsho eminyakeni elithumi edluleyo. Waxolisa kodwa wahle wakhalala. Abaqhubele abanqobileyo izicoco bagoqela abalingisi oDaniel Craig, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Samuel L. Jackson, Michael B. Jordan, Serena Williams, Helen Mirren, loTyler Perry. Kanye lelunga ledale leCongress elikubandla lamaDemocrats umnumzana John Lewis. Omunye wabathethe izicoco singakayi emoyeni nguRegina King. Ngesizwe-ke umculo kaLove More My Jaivana isithi gidi gidi. Love more majayivana esiqhubela uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.